Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 Nkwenkwezi 2023 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo leMDC chiye likhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora izolo lixotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekadoma. Amapolisa weZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBidebridge izolo ebulele abantu abane. Bekungabizwa ozwayo emzini wakondlovu esengezane izolo lapho uzulu osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Family. Oluthakazelelwa minyaka yonke mhla zilishumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo ele MDC elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora liqotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekadoma athi unkosikazi Shorai Chiwara owaka-Ward 2 labo uMnumzana Chikariro owe-Ward 5 lombayi wadlamini owaka-Ward 17 besetheswa umlando wokungaqhubi kuhle umsebenzi njalo sebekwelinye ibandla. Lokhu kulandela uqotshwa njalo kukameya weKadoma uMnumzana Action Nyamkondiwa owayengukhansela kaWard 3, uMnumzana Edson Enumzira okaWard 4 loMnumzana Nigel Rosario obengekaWard 15. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga amakhansela amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe phakathi kwesikhatshana esilandelayo. I-Studio 7 ixoxa lesikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube yena-ke ochasisa izizathu abazixotshele amakhansela lawa.
Iqiniso yikuthi asifisi ukuthi ngabe siyaxotsha abantu abakhethwayo, kodwa uhlupho esilalo yikuthi nxa abantu bakhethwa bengasayenzi kuhle sibabize emhlanganweni kumbe emahofisini ukuthi kuyani sihlale phansi sixoxe ngalokho okukhulunywa ngabantu insolo zabo nalokho abakuswelayo okuvela emahofisini enu. Babe sebenqaba ukubuya emahofisini basitshela ukuthi hayi bona sebekwenye i-political party.
Kuyini sibisibili okuyabe kukhononwa ngabantu?
Abantu babe bekhuluma ngendaba zokuthi imali eziphumayo zisiya ku-constituency development azifiki ngendlela. Imisebenzi okumele yenziwe kuma-constituency kayenziwa ngendlela, okungangokuthi bakhona abayabe sebefaka izandla zabo emalini lomphakathi. Nxa sesizama ukuthi siqondise lokho sebesiba ngabantu ababa ngabayenye iphathi kumbe lawo maphathi kawala ndaba ukuthi umuntu okhethiweyo osehofisi nongukhansela usebenza njani. So sisala nje singasela esingakwenza ngaphandle kokuthi sibaxotshe, ngoba kwesinye isikhathi abantu bakhuluma ngenkalakatha yemisebenzi yabo isenziwa emahofisini lapha amathenda ini abakuzwayo abantu ukuthi awuhambe kuhle befuna ukuqondisiswa. Kodwa nxa ukhansela engaseyikubuya ephathini eyiyo akhethwa ekiyo, njalo kusekukhanya engathi sokula lapho acatsha khona angabuzwa khona ukuthi wenzani udleni kabani, kuyagcina kungasasebenzeki. Yikho nje sicina sesithi hayi kungcono liyekele-ke umsebenzi okwakhathesi liyedinga khona ngale ukuthi likhethwe khona ngale elithi selikhona, ukwenzela ukuthi mhlawumbe nxa lingaphambanisa likhona ngale bangaliqondisa.
Lo-ke bekuyisikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube ekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje omunye wabaxotshiweyo unkosikazi Shorai Chiwara obemele uWard 2 ugcizelele ukuthi ngempela wemukele incwadi evele ku-MDCT emazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni, kodwa engakutshayi indiva ngoba esithi wayevele esephumile kulelo bandla kudala. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBidebridge izolo. Imota lohlobo olwe Toyota Granifa ebithwele abantu abalishumi lanye isuke yaphuma umgwaqo yayatshayeka yaginquka. Abantu abane bahle bafela khona lapho, kwathi abayisikhombisa balimala kakubi. Izidumbu zababhubhileyo kanye labalimeleyo basesibhedlela eseBidebridge District Hospital sikhulu manje. Kunjalo nje amapolisa aphinda abika awemarondera abika ngenye ingozi enzakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eMtare. Umuntu oyedwa ubikwa ehle wafela khona lapho, imota yohlobo olwe Toyota Tornes esuke yaginquka kwalimala ababili izolo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kuwembuna.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe. Bekungabizwa ozwayo emzini wakondlovu esengezani izolo lapho uzulu osuke osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Families olutananzwa minyaka yonke mhla zilishumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi. Kule nkuthazo ukuthi imuli ziphile ngothando, inhlonipho kanye lokubambana. Obhethi Ncube we-67 usibhalo ludaba esizengezane eGwanda South.
Ekhuluma emcimbini okunanza leli langa esengezane eGwanda South izolo, umphathintambo obona ngeziphathalane labesifazane unkosikazi Sithembiso Noni uthi imuli eziphila ngothando ziphila impilo ende kulalezo ezingazonaniyo.
Abantu abaphila iminyaka eminingi labantu abasezimulini ezilokuthokoza, abantu abanezimulini ezidla kuhle, abantu abanezimulini ezingahlukuluzaniyo, abantu abasezimulini othi umuntu lapho egula abe lakho ukuthi ayesibhedlela masinya abone ngamadokotela masinyane.
Uqhubeke ethi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani lamantombazana ayendiswa esesemancane.
Zimbabwe la kule research eyenziwayo ukuthi 34% eyabantwana abaleminyaka engakafiki i-18 bayabe sebetshadile. Khonokho ke kwenza ukuthi izimuli zingabekeki bazali ukuthi umntwana athathe umntwana.
Umqondiso ogqatha lukahulumende olubona ngezabomama esabelweni sezansi eMandebeleni unkosikazi Majuri Sikhundla uthi imuli kumele ziphile ngokuhloniphana kanye lokuphathisana.
Sihloniphane njengemuli, sisebenzelane njengemuli, siphathisane njengemuli, sazi ukuthi labo asebeluphele sibaphatha njengabazali bethu belo noma bekusimo esinjani.
Umnumzana Dennis Ndlovu umnini muzi walapho uqhutshelwe umkhosi oseneminyaka engamathumi amahlanu ehlezi lomkakhe uthi kubalulekile ukuthi abantwana bahloniphe abazali.
Ngakhula lokho engikopa ngisenza lokho okwakusenziwa ngabazali, ngabona ukuthi hayi indlela yami ile eyayifundiswa ngabadala inje. Hlonipha uzehlise esikhathini sonke ube umuntu olembeko.
Umkakhe unkosikazi Anna Ndlovu uthi langase siside isikhathi ehlezi lomkakhe bekungalula ngalokhu kuyadingeka ubekezele ezimulini.
Sa-charter ngo-1973 ngo-January 50 years charting. Asiko ukuthi yonke into eyabe ihamba ithelela njengamanzi, uyabe uhlangana lobuqanso wehle kodwa ubekezele ukhumbule ikusasa lakho. Fundise abantu abakho imithetho yonke emihle ezabayinika labo ikusasa lakho elihle.
Umntana abo umduduzi uthi bayilokhu abayikho khona labafo wabo ngenxa yokukhuliswa kuhle ngabazali babo.
Ukupheka yithi sasipheka, akula ukuthi umntwana ongumfana akula ukuthi umntwana enkazana. Enkomeni kuvela isikole yakho upheke uhambe enkomeni. Weekend akula sikhathi sokutshona udlalo ntshomboni. Asike simini kunathalawa onjeni labomdlwana, akusi sindawo lokhuya.
Osakhulayo Pretty Dube osebhadalelwa imali yesikolo lohlelo lukahulumende lwebhimu ohlala nabana wakhe kulandela ukubhubha kukayise kanye lokusuka kwanini esiyadinga amadlelo aluhlaza eGoli uthi senanzelela ukuthi wonke nje umuntu ngumzali kungenani lokuthi kakuzali. Umfundisi webandla leLutheran uReverend Skumbuzo Dube la ugcizelele amazwi athi imuli yakhiwa ngothando.
Romans chapter 13 verse 8 uthi ungabi lamlando komunye ngaphandle kokuthandana. Ngalokho ke uthando kaluvuthe ezimulini.
Uphenyo lwenziwe inhlanganiso yamanani amazwe omhlaba e-United Nations luveza ukuthi imuli eziphila kahle ziphila impilo ende. Lonyaka usuku lwezimuli luqhutshwe phansi kwendikimba ethi Demographic Trends and Families. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisesengezane eGwanda South ngu-Albert Mube.
Okwamanje-ke wothi singene-ke kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana. Lelami uSithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo, lona olungaphansi kohlelo lwe-water rationing. Sixoxa lo Councillor Sibi Msipha wakoBulawayo oka ward 15 eLuvenzane.
Maphathelane esifundeni singathinalawa ama-3 days abanzima kwabanye labo abangabhajeti amaningi yokuthi begcine amanzi khonapho. Yiko ihlupho lokhu ngoba ayisonke ukuthi amabhajeti abanye babanga-2, 3, 4 sokuba nzima kwamfana ngoba amabhondi nagalezebezele singathi elasila akhona nje kumedisiyele i-loading project yo-adida amabhoholo ezikolo. Manje abathi bekukha amanzi khonaphana ezikolo kuyabanjeselegide ngayo imfundo yabantwana.
Kuphatha njani lokho manje izakhamizi? Sibona abanye okumele bewatche abalabantwana abalezithubo.
Hayi, akubathathi kahle ngokubalekuhlukumeza impilo kahle yabo ngoba bana umuntu ezagcina nithana amanzi okokuthi awagogole ezimele abanye abantu banabantwana abanini kwenye indawo akuhamba njenisiya kwasowandiyajikeleisikomumbamanjana kuyakhanda ebantwaneni umntwana ezini sambosalakhanya ukuthi azimele ukuthethela amanzi basokukhanijike umulela yento yakuamthuma ukuthi ayisambuzi besokuhlakangawani khona kukhanela konke iyeie ayikuvumi khonao.
Jaba lolu lokuswelakala kwamanzi belihlupha kakhulu abesifazana lamantombazana ngoba kuyibo alokho besiyawakha ezibhoraneni.
Ambona khona abasibili besuqa ama-wheelbarrow abanye njalo belemise amakhontena besiyathenga amanzi akade ezimbakanisanani indawo.
Sike sabona izakhamizi zikhala ngokuthi i-council ithe izagcitshela amanzi labo abangabhadalanga. Sokwenzakele yini lokho?
Ye, ike kwenzakala ishethi lakhonapha yini khonapho ward 15 kuyekwenzakala but ezinye ezimbalwa abaphangisa ukulethelwa incwadi bavalisa ngoba alisaba le meeting labesayensi ebeyithe. Ngisithi mina izakhamizi selikhuluma ngokuthi lavalelwe azange lizele ukuthi kule ncwadi elizinjeleyo kanti ngalo ngathi ngadima ngathi ngakutshela khona ngale esikhathini ukuthi hhayi alimuvalela izakhamizi zikhangela zidingani imali ngoba imali ayihlali khona phela.
Ye, kodwa abanye bakhala ngokuthi lanxa bethola lezi ncwadi zokuthi behlawule amanzi avele engekho kuyahambelana yini ukubhadaliswa kwabo lokuba khona kwamanzi?
Sikhulume ngakho kakhulu lakho ekhasilini ukubana abantu angazi ngabe kodwa sakhulumisa ukuthi sicela abantu bengivalele ukuthi amazitama ambalwa adlule kula bantu bavaleleyo hhayi bengingakuyezwa khonapho but ye nesimo samanzi kokuhambelani ngoba abantu bazithola amanzi maybe kabe neviki so izakhamizi akhala ngakho kakhulu ukuthi kahle manje rayithi sivalelwa phakanzi njengobana zibona engekho esithawatheli ngemfakeli.
Kuke kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo esaphatha waphatha kubi abantu abaningi kakhulu kuwadi yakho khona ngapho eluveve lwaphetha ngani loluda
hayi lwahamba ngoba i-fixed yazama sibili ngendlela zokubana abantu belathihara bahambe eklinika balatshwa sibili bengabudelanga lutho hhayi kwasetshenzwa kuhle sibili akakhesha anziswa isigudi esiqamisiye kwaphela khonaphana kwakubanele yikhonokhane kwakubanele amanzi ukuthi abantu beze bespine bebanjwa isihudu
sabona njalo abanye bekhalela ukuthi ngabe i-council iyabahlawula ngoba bagula kakhulu kwake kwaba le nhlawulo kumbe ukuphathiswa
hayi inhlawulo azange ibe khona ukuthi umuntu ahlawule nje ukuthi akwagula futhi ukuphathisa khonokhana abawenzayo abe-council ukuthi bebelaphi angithi bengabudalanga lutho
ngaphambilini kwale ingxoxo ke wathi le nhlanganiso ezizimeleyo lazo zaphathisa
ye zaningi abanye bephathiswa nje phambi kokuthi kwakuthiwa abantu behambe dodidi oke-resident labo ihambe i-agentifya bona laba abantu aba yasiza isihudu ngibona abaphathiswa kwafana ngathi ngokudla icuphena le ngiyilambayo lapho kuphathiswa ngoba sinokuthatha solo ngoba baphiswa ngalezo zikhathi ukuze bethe amandla ukuthi nxabedlule phela amaphilisi ami nxaba beisikhathi zakhona besizwa isihudu kumele ukuthi inxa yedini amaphilisi edlile impupho hhayi babezihlola ngalezo zikhathi but kathesi hhayi akuphela lotho
leyo bekuyingxoxo lo councillor Fabi Msipha ka-ward 15 eluveve kobulawayo asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilani uzithandekile Mhlanga yikho lapha eWashington DC njengokwethembisa kwakhe dibanani laye ngeviki elizayo kuhlelo lunye ephuma-ke uMamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba itshone le ndaba
lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sihlaziya ubukhosi weBhilitane lokugcotshwa kwenkosi uCharles abanye asebesithi kumele ubukhosi budilizwe silengcwethi umnumzana Difa wajabi bangodube ungasitshela ukuthi njengoba inkosi isikhona esihlalweni kuhamba njani kulomehluko yini kuyakhanya yini ukuthi inkosi le ingaba yehluke lonina
okwakathesi akukabonakali impawu ezitheni babuqande ezitshengiselayo ukuthi kulomehluko ekuphatheni kwakhe kulalokhu indlela umamake kade senza ngakhona kodwa ke singazi njengoba kusasekutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi usaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe kodwa kwakathesi usaloku esaqhube njalo nje ngendlela umama wakhe ayeqhuba ngakhona kwakabi lo mehluko otheni esesiwubonile
sabona ngesikhathi lapho igcotshwa inkosi kugcwele abanye ababesithi kabafuni ukuthi uCharles abe nguye inkosi ungasitshela ukuthi uyona indaba le eyokubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqakathekileyo yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlawumbe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i-30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa-ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lobu babukhangela ukuthi ubukhosi lobu yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe leBhilithani eligxilekiko kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe esaphila wayenguQueen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ugcina amafa aleli lizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade bayimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawo abathatha badonsela esakeni nabo le-Commonwealth kubese kusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abakujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka 1986 uCharles wayelokho esathandana no Diana kodwa ke wasuka futhi njalo kwaba nomdlelwane lo Camilla lo ose ngunkosikazi wake kathesi kodwa ke ngaleso sikhathi uCamilla laye wayesayendile kwenye indawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha kudlu Queen ingakho uQueen kwathatha isikhathi side kakhulu ukuthi aze bavumele abaniki license ukuthi baqhubekele phambili ngomtshato wabo ingakho abantu nxa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship wangazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi thine esinkini sakithi nxa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange watshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele nxa ukuthi mhlawumbe esetshiyele umhlaba kodwa nazange konke lokhu akutshaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube yinto ayihloniphayo njalo ukuthi abe yisibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambi esiya ehambe engena emzini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindi yikho wazothi Charles White esesekelwe lo Diana yilapho agcina khona esesenza konke okusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akatshiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles yilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana bakaDiana ikakhulukazi uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nxa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlawumbe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina bathi babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lomama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota evalekela amapaparazzi ngezinto vele ezizasenziwa ngubaba wakhe loCamilla so ijulile kakhulu lento leyi kulempande eziningi kakhulu ezenza abantu bengamthakazeleli uKing Charles
lo ke bekungumnumzana Tifa wajaphi bangodube ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
elaye njalo uChris Gande esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba ngeviki ezayo kwezemidlalo liphinde laba ngutshikilo bhanqa njalo iqembu le-Highlanders ngemva kokuba litshayane lele Cranbourne Bullets umdlalo waphela uyi-1 ka-1 namhlanje emini enkundleni ye-National Sports Stadium intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
unozinti njalo kungenye ukapteni weqembu le-Highlanders u-Ariel Sibanda nguye osize iqembu lebhosi ukuba liphenduke kubulawayo liphethe umklomelo owodwa ngemva kokuba ilinganiswe ngokuhlohla umbekwa ngemva kwemizuzu engama-6 lesikhombisa iqembu le-Cranbourne Bullets yilo ebeliqale ukuhlohla njalo lihlohlelwe ngu-Talent Chubunyu ngemva kwemizuzu engama-5 lowodwa le mpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders seliyehluleke ukunqoba kwimidlalo emithathu ilandelana kodwa namhla lenelise ukulitshayela emambuleni ngoba imidlalo emibili edlileyo ibiphela kuyi-0-0 kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-FC Platinum linqobele ze-PC Caribbean nge-1 kanyaya enkundleni yemandaba njalo lihlehlelwe nguWalter Musona ngazela uveve iqembu le-Chicken Inn linqobele njezi Platinum Stars nge-2 kanya njalo uVincent Moyo nguye ohlohle elinye lamagoli e-Gamecocks ikanti elinye abafana benkezi bazihlohlile komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu le-Green Fuel litshayele Black Rhinos nge-1 kanya njalo olitshayele emambuleni ngobukhosi Sibanda imidlalo yekhasilaka Premier Soccer League yaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Dynamo selizemukela khona elemanyika Diamonds ngase-National Sports Stadium ukuthi elesheshiyam lizadlala lele-Cape United ngasemandaba iqembu le-Wange lizemukela ele-Triangle ngase-Colliery akusenjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito usexolise kunompembe u-Alan Bassey ngemva kokuba ethe onompembe bacilizezele ibhoso emdlalweni wayo leSimba Bora wangempelasonto edluleyo
ngifuna ukuxolisa ngokuthi onompembe kanye lomsekeli wakhe bebesilwisa ekupheleni komdlalo ngemva kokuba kube khona abathe sihlohle okusegcekeni bekungasiyo offside angizamanga ke ukukhuluma ngabonompembe ekupheleni komdlalo ngoba ngiyabe ngibalekela ukukhuluma ngokufuthelana ngalokho ke ngicela uxolo kibonompembe
umgadli weqembu le-Highlanders uLinus Chikuwa ulitshayele emambuleni sekusele phose imizuzu zeli chumi kuba umdlalo ufike emaphethelweni kodwa umsekeli kaNompembe uZulu uphakamise iflag yakhe ngoba uChikuwa ubesephume offside. Lokho kuzondise uBrito kanye labalandeli beBhosa kodwa kuthe ngemva komdlalo kwabonakala imfanekiso ebitshengisa ukuba ngempela lomgadli ubephume ibhobho. Ukufuthelana kwaBrito kungabe kubangelwa yikuba iqembu leBhosa lehluleke ukuhlohla kumidlalo yalo emibili edluleyo.
Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba uXolani Ncube owaziwa njalo ngegama lokuthi McLean ehamba leqembu lakhe leChangani Express Band. McLean uhlabela ewele South Africa njalo lapha uphethe isingile yakhe ethiwa Umona.
Yemfana McLean kathi ngumona wani lo osugcwele emhlabeni jikelele ngoba ngiyezwa bonke abantu bayakhala ngalomona mfana.
Kunzima futhi benswitch lokho sekwahlula abantu abaningi. Awuthi ngizwe futhi ubhekise ukuthi yena uthini.
Awufuthi le ndawo inzima bafowethu. Asikhohlweni ngalezi zifa mona. Ayikhali ngoku.
Ngiyabingelela kusizwe sonke ngihambi ngedwa ngihamba naye uBhekiso sibabile eqenjini uBhekiso umfokadube ozaba lena ekhezi esigabeni sakombuso emtsheleni sesizamazamile but sisasebasha ngoba ne-albhamu eyodwa sinama-single track awu 3 ukucula siqale ngomnyaka ka-2021.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala yonke indawo kuma social media yabhala Changana Express Band ziyavela zonke ngobuningi bazo noma nakithi imbala uyazithola uyaxhumana nathi enambeni ethi +27 61 732 1784 +27 61 732 1784.
Abalandeli ubashiyela wapha manje.
Beqhubeke njalo besupporta, bedownload imusic yethu lokhu kuyasikhulisa emculweni ukuthi nathi sikhule sikwazi ukuba badala njengabanye abadala. Nokuthi abantu bakithi bengakhohlwa ukuthi bona bekhula bakhulele erumbeni. Bengathi mase befika nje kwamanye amazwe uthole sebelahla irumba leya bakhula ngayo sebelandela umculo wezinye izizwe.
Nilethe Mbali ukholisile umculo kaMaclean eleChangani Express Band eqembwali icula lalo. Isikhathi sethu asavumi bakithi wathi sime lapha okwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.